Yes, angeke ngakhulume lidle ondiweni ngoba asizo sikhulumele sabo, kodwa nxa ngikhuluma ngesimo somkhuba wamanguni kulukuthi umfana wokuhlala ye imvumo yakhe engeke yaphikiswa loba isilima kumbe eyimpuphuthe kumbe ehlanya ukuthi ngumntwana wokuqala ulelungelo lokuthi abe nguye oba yindlalifa yezinto ezazingezenduna kumbe izinto ezazingezayise. Kodwa kakutsho ukuthi angaba nguye othatha ubuduna. Othatha ubuduna khethwa induna ngokwayo, ajezile kubafowabo ukuthi ngubo abantwana ofanele ukuthi athathe ubuduna. Angayikhangela ukuthi kwesithathu kube ukuthi uzaphatha kuhle abantu yini ngendlela acabangela ngayo. Okunye okwenza ukuthi abe nguye okhethayo kungenzakala ukuthi phakathi kwamakhosikazi wakhe nxakadela amakhosikazi amaningi okwehlulelwe nalokho kombiweni. Kungaba lomunye ozalwa ebuduneni kumbe ebukhosini. Nxa engasuye ozala lelo zinga lokuqala, umntwana oyinduna uphuma khonapho.
Oyingqabutho nxa yena sekhuluma ukuthi hayi lami angiboni ukuthi kuyini okungalunganga ngami ukuthi ngenzele umsebenzi, kuzavunywa mbani ukuthi umuyi wakukhuluma lokho?
Into esintwini yayivele yabhalwa phansi, amaphepha abuye labelungu. Into esintwini yayigcinwa ngabadala. Njengoba ngitshile ukuthi abanewabo abafowabo yibo abathiyelayo, and akulamunye umuntu ongahlahlula into yomunye umuzi owegazi labo ngaphandle kwabo. Njalo inkosikazi yakhe layo angabe yemidlele ukuthi nxa bezambiza sebekhuluma sebekhulumile babonisana udumbane umntwana, sibe ngathi hayi mama kuzithela lapho ukuthi wethu ngabe usazini kumbe kukhona umnakuthi yakhona esingakwaziyo ukuze naye agcizelele. Kodwa angabe nguye ohlahlulayo, nenjayelo kufanele kuhlahlule abantu babo kusiya ngokuthi abantwana laba abanye balesimo bani esingahambelani lomthetho wesimbuku. Njalo sakwazi ukuthi iy'nduna zakithi eziningi zigcina umuntu babo ngendlela okuyikho khona phambilini.
Njengoba sesibona ukuthi udaba lolu solungena le mthethwandaba sokulamasamanisi la,
umthetho kahulumende ufanele ukhangelane lokuthi induna igqokiswa njani idazi layo lobuduna lamacence ayo. Umthetho kahulumende awufanelanga ungenele into yomuzi ngoba induna ngumuntu, njalo abaseduze layo abegazi labo bazinduna yibo abasisa lokhu. Kufanele ukuthi kuhlalelwe ngabadala phansi abomuzi, lokho abakuvumeleneyo yikho kufanele kwenziwe.